Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lijolo njani mtokazi omuhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngomgqibelo mhla ka 17 Mbimbidlo 2018. Igama lami ngu Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli wakwele South Africa usefikile eZimbabwe. Kulabantu abakhonona ngokuthi unkosazana Dokozani Kuphela abanye bakhe kabasavunyelwa ukusebenzisa amahofisi ebandla le-MDCT.
Iofisi ye-MDCT yakubulawa ngeyomuntu wonke ngelunga lonke le-MDCT kungakhethelekile ukuthi lelo lilunga libona ngayiphi indlela kundaba eziyabe zisethekulile.
Odokotela baqhubekela phambili bekhalala umsebenzi weZimbabwe.
Laba abantu esizama ukukhulumisana labo ngabaluqakathekisi lolu daba njalo kabaqhubi kakuhle lowo msebenzi.
Umnumzana Nelson Jamisa uthi kumele umnumzana Robert Mkabe avotele ibandla le-MDCT.
Siza mamachisa? Gokula? Izenzo? Kushungo, for the first time Mugabe is going to vote the opposition.
Owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe uzavotela ibandla eliphikisa elibusayo okokuqala empilweni yakhe lonyaka.
Sizalethulela lezemidlalo zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usefikile kwele Zimbabwe lapho ohlangana khona lamhla lomongameli Emmerson Mnangagwa. Ababili labo baxoxe ngokuvuselela ubudlelwano bamazwe la kwezokuthengiselana ezombusazwe kanye lezokwenzakala emhlabeni wonke jikelele. Umnumzana Khusela Diko isikhulumeli sikamnumzana Ramaphosa uthi kukhangelwe ukuthi Mnangagwa lomongameli wakwele South Africa bazaphuma lezinqumo zokuthuthukisa amazwe la.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Abasekela unkosazana Dokozani Kuphe sebesole kakhulu isinqumo sedalele High Court esokuthi akumelanga ukhuphela abanye bakhe abangahambelani lecele le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa basebenzise amahhofisi ebandla le-MDCT koBulawayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bathi kuyamangalisa ukuthi abalandeli bakaChamisa abakhokhelwa ngumnumzana Gift Banda koBulawayo bancediswa yinkampani yamagqwetha eMathonsi Legal Practitioners elubudlelwano lomnumzana Welshman Ncube obambisana loChamisa kumanyano weMDC Alliance. Uncube ngomunye weziphathamandla zomanyano lo osufake uChamisa ukuthi ancintise kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa lonyaka. Umnumzana Witness Dube, umcebisi kaMakhuphe, uthi akula muntu olamandla okuvimbela amanye amalunga ebandla ukuba asebenzise amahhofisi ebandla le-MDCT. Uthi kavumelani lokwethulwe nguBanda kulandela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba.
Iofisi ye-MDCT yakubulawa ngeyomuntu wonke ngelunga lonke le-MDCT kungakhethelekile ukuthi lelo lilunga libona ngayiphi indlela kundaba eziyabe zisethekulini zixoxwa ngabantu ebandleni le-MDCT.
Banengi abalombono onjengokaDube abathi kubi kakhulu ukuvimba amanye amalunga ebandla le-MDCT ukuthi asebenzise amahhofisi ebandla leli. Osakhulayo unkosazana Thando Gwinji laye usole ukuxotshwa kwankosazana Khuphe emahhofisini ethi sekusobala ukuba uyaliswa loba nje ibandla le-MDCT lisephula isisekelo salo sebandla.
Sisuke sizibuza ukuthi indawo kaKhuphe yona sesekhona yini ku-MDC njengoba esebhanwa emahhofisini. Umsebenzi wakhe awenze yonke le minyaka le-MDC wona usukhanyelwa njani?
Abakucele likaChamisa bathi umthethandaba wenze kahle ngokuxotsha uMakhuphe labanye bakhe emahhofisini ebandla le-MDCT. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efincube uthi kudingakala ukubambana ngoba ukuvalelana phandle kuba isibonelo esibi okulakho ukuphazamisa impumela yokhetho olulungiselelwayo.
Ukulwa phakathi kweMDC kusangabanga ukuthi abantu bagcine bengayanga vota bevotela inkululeko yabo. Kusengabangela ukuthi abantu badinwe ipolitiki. Kuqakathekile ukuthi bakhuze izinhliziyo zabo ezidonsela umunye nganxanye umunye nganxanye. Babuthane basebenze ndawonye.
UChamisa loMakhuphe balwela isikhundla sikaMuyi uMorgan Tsvangirai loba nje ibandla leMDCT selithethe isinqumo sokuthi uChamisa nguye osengumongameli walo njalo uzalimela ukhetho oluzayo. Kodwa ke uMakhuphe uthi nguye okumele abe ngumongameli weMDCT ngoba wakhethwa ngabantu hathi nguTsvangirai. Ngimele iStudio 7 wobulawayo. Ningu Anastasia Ndlovu.
Umnumzana Nelson Chamisa uthi kumele kuhlolisiswe umbuqazwe wegugrawundi. Wethule lokhu lamhla edolobheni leGwegwe lapho bekulomhlangano omkhulu womanyano weMDC Alliance ukukhankasela ukhetho oluzayo. UChamisa uphinde wathi kuyahlekisa ukuthi wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe uzavotela lonyaka esekela amabandla aphikisayo. Uthi ufuna ukuthi avotele ibandla lakhe.
Siza mama Chisa? Ngokula? Izenzo? Kushungo, for the first time Mugabe is going to vote the opposition.
Owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe uzavotela ibandla eliphikisa elibusayo okokuqala empilweni yakhe lonyaka. Sengimcele ukuthi avotele ibandla leMDCT ngabuye simele kakhulu.
Mamachisa, kukhula izenzo ezoko.
Ngake ngakhuluma futhi ukuthi sizaba labo makhala ekhukhwini abajiphileyo. Abantu bathi sengikholisa kakhulu kuhulumende womanyano. Silombono ophakeme kakhulu. Okwamanje ngike ngakhuluma ngokuthi kumele kube lama bullet trains. Bathi sokumele ngibotshwe ngoba ngikhuluma ngama bullets. Hayibo, bengikhuluma ngesitimela ezigijima kakhulu.
Lo ngumnumzana Nelson Chamisa obekhuluma lamhla emhlanganweni omkhulu weMDC Alliance eGwegwe. Usenjalo icelele MDCT elisekela unkosazana Dokozani Khuphe liza kuba lomhlangano eAmphitheater kobulayo kusasa lapho lizahlafuna khona indaba ezijeneyo ezigoqela ela kusasa lalelicele. UChamisa laye ukhangelelwe ukuthi uzakwenza owakhe umhlangano weMDC Alliance eGweru. Sixoxe lomncedisi kaMakhuphe umnumzana Witness Dube wasichazisela okuningi ngomhlangano lo.
Umhlangano lo omkhulu uyabe use amphitheater kobulawayo kusukela ngo-10 ekuseni kusiya nje ngezikhathi zemini yantambama. Uzabe u-addresswa ngumama udokotela uKhuphe, umkhokheli webandla le-MDCT ngokusemthethweni esingathi nguye u-acting president we-MDCT. Kanti njalo kuzaba nezikhulumelele ezivalisa ubaba uBhebhe, u-national organizing secretary, lo baba u-Obed Gutu onguye onguye usomlomo we-party.
Likhangelela ukuthi kungena abasekeli bebandla abavela kobulawayo kuphela kumbe la kwezinye indawo.
Umhlangano lo uqoqwa ekuqaleni ubungumhlangano okade ubizwe ngabantu abachayiwayo ngamhlalokuyana kobulawayo. Besenza umhlangano wabo semthethweni basebethola ukuthi abanye babale kumhlangano ongakapheli. Basebesithi umhlangano wabo bayafuna ukuthi uphele ngendlela ababehlele ngayo. Kodwa ke ngokwenzakala kwezinto ilizwe selihambe lamemetheka okungangokuthi nje uZulu wonke ufise ukuthi asukume abuye kulomhlangano. So singumhlangano okuthi akusavinjelwa muntu, akusabizwa ozwayo, ofuna ukubuya emhlanganweni uzabuya. Umhlangano lo usemthethweni, imvumo iceliwe emapholiseni, amapholisa athembisa ukubana azabe ekhona ukuthi abone ukuthi kuyaba lokuthula, akube lodlakela. Kuyabe sibili kulo lakho konke okumele ukuthi ngabe kuyayenziwa esasikubona ngembe eBoreni noma ngapi lapho okulabantu abaningi khona.
Umnumzana Witness Dube ngumcebisi kaNkosazana Thokozani Khuphe ubexoxa econgweni lontukameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past six kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Odokotela baqhubekela phambili bekhalala umsebenzi osokwenze labo mongikazi benze okufanayo endaweni ezitshiyeneyo kwele Zimbabwe. Abanye abantu babikwa ukuthi sebedinga uncedo enyangeni loba nje bebalutshwane abenza lokhu. Ubathabile Masuku usedulela lolu daba.
Ukukhalala umsebenzi lokho sokufaka impilo kaZulu esimeni esibi ngoba iningi kaliselatshwa ezibhedlela. Ekuqaleni inhlangothi zama outpatient departments yizo ebezivaliwe ukuthi odokotela abakhulu abangavunyelwa ukukhalala umsebenzi bebenanza abantu abagula kakhulu abaku intensive care unit kanye lalabo abakade befika ezibhedlela begula kakhulu. Isikhulumi sabodokotela abangaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Hospitals Doctors Association, uDr. Mxolisi Ngwenya, uthi lokhe beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi. Uthi uhulumende akazimiselanga ukubalalela.
Saka 15 March sihlangene labameli bakahulumende abavela eHealth Services Board. Abaphuze kulo mhlangano ngamakhola amathathu sibalindile. Befika lapho basebekhuluma okungayisikho bethi bona basinikeza inani elifika $5 ngehola elilodwa. Sabatshengisa amaphepha atshengisa ukuthi basinika $1.50 ngehola. Sasesuka sangasuthiseki ngenxa yokuthi nxa lithi likhuluma labantu bekhuluma into ezingasizo kakula kukhulumiselana okuhle. Basebesithi bazahamba bekhangelisisa. Bebephuze ngamakhola amabili emhlanganweni. Bafikile njalo beqhubeka ngodaba lalo lololo olokuthi basinika thina imali engange $5 ngehola. Sathi likhangelile na amaphepha. Lokhu kusizondisile ngoba kutshengisa ukuthi laba abantu esizama ukukhulumisana labo kabaluqakathekisi lolu daba njalo kabaqhubi kakuhle lo msebenzi.
Abantu abalezihlobo ezilaliswe esibhedlela sempilo bathi kungcono ukuthi bayegulela ngekhaya kulokuthi balahlekelwe impilo bese sibhedlela ngenxa yokuswela kuncedo lwabodokotela. Unkosikazi Siphiwe Ncube uthi khathesi isibhedlela sesifana lesilindo sokufa.
Isitrike lesesikhona empilo sasisenza sicabanga ukuthi sikhiphe isigulane sethu lathi siyezigcinela endlini sibe sizikhangelela ngoba kulanto abayitholayo esibhedlela khona ngale udokotela kabuye ukuzobabona ukuthi abanike itreatment esabe sikhangelele babe phongubagcina khona ngale le bhili lalo likhwela.
Umnumzana Thomas Sithole isakhamuzi sakoBulawayo obegulelwa ngunina uthi bamkhiphile esibhedlela sempilo bayamelaphisa kubodokotela abazimele bodwa.
Thina besigulelwa ngumama sihambile sibili esibhedlela sikahulumende khona lapha empilo kodwa kasilutholanga usizo ngenxa yokuthi sibone ukuthi kakula ngenye indlela sasesiya kula ama-private doctors.
Abongikazi labo bakhalele umsebenzi izolo kodwa iStudio 7 yehlulekile ukuthola imbono yabo. Isikhulumi sabo umnumzana Simangaliso Mafa uthe angeke akhuluma ngodaba lolu ngenxa yokuthi balokhe bephakathi kokuxoxisana lohulumende. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela umshweshwe
lamlela nampa bafubembula
yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje sisecholocho lapho izakhamizi ezikhala khona ngobudli emasimini. Sixoxa lwake wamela lesi sigaba etalele parlamente umnumzana Believe Gawule. Ngiyakwamukela kuhlelo babu Gawule.
Ngiyabonga kakhulu mntukameli.
Akusitshele ngobudli osobulihlasele kangaka, ziyakhala izakhamizi eziningi.
Umumo wakhona mubi okokathesi. Abantu bebebimile sile kumangalisayo. indima zabo zenzane zakuqala zonke abazilimayo zakushabalala zonke. Kwasekuthithi-ke lokhu kwalinyelwa muva lezila muva sokuthole amabele amaningi abantu balima kakhulu inyawuthi amabele lawo otshwetha labonyawuthi lapho bebalekele ukuthi indawo yakithi vele ayenzi kakhulu emunjini. Kodwa ngokunjalo nanku ubudli bezinyoni abantu sebetshona emasimini, abantu basasebenzetshona ukuxotsha inyoni. Inyoni zakhona sezitshaye zathinta ukuthi amaezento aqalile amabele eseseluhlaza, okutshengisa ukuthi vele abantu sokubakhiphile emasimini. Yindlala enkulu kakhulu emangalisayo, indlala eyedlile imidlala enjengayibona kumnyakalwano ephelileyo. Kodwa indlala yakho licatshile kayikhanyi ngoba abantu babona ngani kuluhlaza kuluhlaza fana kodwa inyoni sezitshaye zathintile emasimini. Uhulumente uzamele ancedise kakhulu ekudleni lapha, kungabi nomuntu ozabulawa yindlala. Kodwa sicela lalaba phela abancedisayo ama-NGOs lawo abekwazi ukuthi lapho esigabeni sepletholeke sinendlala enkulu ezadinga ukuthi sibe lokuncediswa ukuze sikhuphukele kulwana umnyaka omunye olandelayo.
Kukuziphi isigaba zetsholotsho kahle kahle lapho elihlangana khona la lolu dubo?
Ngathi isigaba sonke setsholotsho akulandawo lapho kungalanyoni khona, akulandawo lapho kutezulu eline khona ngcono kwaba ngcono kwezinye indawo ekuqaleni ngale. Akuyafana manje uma ngonke etsholotsho uphosa ukuhambelana.
Siyake sibone kwesinye isikhathi nxa izakhamizi zithe zahlaselwa yibudli kanjalo, ezinye zicina sezivuna amabele engakavuthwa. Kuyenzakala yini khona kwetsholotsho?
Kuyenzakala sizintingameli ngoba kathesi sikhuluma sinje. Indlala isikhona ezigabeni, indlala ibonakala ngani mntingameli? Ibonakala kakhulu nxa ubona abantu sebeqalisa ukuthenga impuphu, bonke sengabathenga impuphu, sebephila ngempuphu emakhaya khona. So usubona ukuthi indlala sihlasele. Ngokunjalo abantu bona bazaqala khona kokuzima khona koluhlaza bahlele kungenele emasimini babuthayi babuthinzise. Ngokunjalo futhi uhulumende eholisa ukudla, uholisa kathese izalukwazi lamaxhegu okwesoswa kwefuyo lokwana, kukhetha abantu abalutshwane nothola imizeni u-15 kuphela abantu abatholayo phakathi emizeni i-100 and something. So ngokunjalo kuyamele kubuyelelwe futhi laphana nkomo ukhangele ukuthi kathese isimeni lesi esisayekileyo abantu bonke vele sebeyendlala, abantu sebelamba, kungabalwayo ukuthi batholile. Ubalwe ngento ukuthi wonke umuntu uyalamba, abantu bancediswe ngokudla ukuze bakhuphuke beyefika kumnyaka lwana olunye olandelayo.
Ihlobo kodwa belike ladobha yini kancane?
Abanye balizwa kuphela ngelizwe abazange balibone lona ihlobo.
Uyatsho ukuthi abantu abaningi sebephila ngokuthenga impuphu ezitolo, ibiza malini yona? Asithi i-50 kg kumbe ama-20 kg?
Uyathola i-50 kg. Abanye besithi ama-$30 lapho i-market transport libahambisa khona ngale phansi. Abanye njalo kuchiyana kuchiyana hamba kuchiyana ndekezigaba.
Hayi, kuphoselo kugcina babu gawule.
Njengabantu bethole bezilendlala lo nyaka, kodwa sikucela ukuthi uhulumende angenele ancedise abantu ngokudla. Laba NGOs njalo kungakhethwa abantu ngokuthi umuntu ngwaliphi ibandla, ngwaliphi ibandla. Hatshi, ukudla kakuphiwe wonke umuntu, kungakhathalekile ukuthi umuntu ngwaliphi ibandla. Okuqakathekile ukuthi abantu ngabantu beZimbabwe bonke bamele bephile, bonke bamele bethole ukudla. Akula muntu omele eswele ukudla ngokuthi uphuma kulolu hlangothi kumbe uhlangothi lolwana. Kuqhubeke kunjalo nje imizi yonke, amasala angene, abantu baphile.
Elimqotho lelo babugawule, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Siyabonga.
Ngiyabonga kakhulu mntukameli.
Lolobe kuluhlelo lwezemabhandleni sixoxa lowake wamela isigaba setsholotsho edalele palamende umnumzana Believe Gawule olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke ntukameli Nkomo. Okwamanje ake sizwe ukuthi uSithandekile Mhlanga usiphatheleni kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxa lonkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women of Zimbabwe Arise. Iwoza isicobongula ezomnotho welizwe. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga. Oqala ukuthi uthole imali yona ebhanga uyisebenzise ezeyakhokhesha kumbe yaswayipha imali ukuthi ngibambe ngesandla kuyahlupha noma usuthenga umthanyelo nje phandle abayilayo vele ku-ecocash banetshwane ngoba imisebenzi kayikho. Sikhuluma nje ngakho namhlanje kuseni silabanye amakhosikazi siqhobisana ebotswana ngombe South Africa, into ongayithenga ngabo-R30 ngapha uyakuyithenga ngabo-$15 $14. Ama-standard pads e-South Africa uyakwazi ukuthi uwathenga ngabo-R19 siyakuthi wona ifuna iquality engakanani. Lapha uzoyithole i-cheapest uyayithola ngabo-$4 siyakhona. So sikhangela into ama-basic things anjengoba cooking oil abanjengorayisi ompuphu kongekho lokhu ungani i-US dollar sayazi ukuthi US dollar sesiyithendile sesiyiravazile yaba yafana nale-bond. Now into yangkhona i-$20 bazatshethi nge-bond i-$25 ibhondi belingena kwathiwa liyafanana le-US kodwa ayi nxa besenze njalo bakushethi ngoba ngithuna uyahoda out of the country ibhondi kayiphume elizweni. Izikweleti abantu kuyehluleka abalesikweleti esikole ngoba singakhangela isekelo sombuso welizwe sithi kona imfundo kumele ngayara i-eze ngalaphansi i-basic education kodwa abazali bayakhe bezeqhubela phambili befondoka ezindlini imanhle nje lapho amaloja ayaxoshwa uzothatha 7 imanhle angabhadali asuke umnikazi wendle ekhisikweleti aye kwendawo.
Awuzange kube lobubelo lokhu kwangena uhulumende kamongameli Mnangagwa njalo lilethemba yini kula amanye amabandla ezombusazwe?
Angibaboni beguqula umnotho welizwe. Silathemba kuMnangagwa, silathemba ngoma-opposition akhona. Kathethi bonke basevalweni ungakhangela kathethi uhulumende khona la usevalweni ngoba sekule-opposition ukuthi inzani phepha. Bayahluthulekana sebefocuse kakhulu ngibona ukuthi kade vele kwenzakalani bagcine izikhundla. Ukhangele i-opposition ngapha layo iyagijinye iyala kubonakali bayachayana kunje lathi njengangenhlanganiso sidala ukukhuthaza abantu ukuthi ilungelo lokuvota ebese futhi ngingavota kuyadala mehluko bani uyehluleka lokuthi la umtshengisa ukuthi hhayi kulo mehluko lo. So i-voter apart izaba khona kakhulukazi elizweni wathi ngena uhulumende lo egcotshwa wakhuluma i-language esizisa yamalungelo oluntu kodwa simangele ngeviki 2 weeks ago sibona njengenhlanganiso ye-WOSA umkhokheli wethu umkondisi wethu uJane Williams ekuthiwa isamonzi elekhesi ka-2016 iviki yonke lekhe besigijimela ecourt izolo sikhona ecourt kodwa ngananzelela charge eyahamba yafika e-constitutional court. I-constitutional court yabethona lelungele lokutshengisela lokwenza konke ama-presidents lawo ama-cases lawo. So besizibuza izolo sithi kathi sokusenzakalani nxa sesibaphikisa umthethandaba ongunomkhulu uJane wayebothe ela other 10 members kodwa bamisa laba necina babasamonanga basamona yena. So siyakunanzelela ukuthi nxa kubuya i-elections ngiyakhangela ukuthi ngo-2008 ngifhathe ama-elections ngaboshwa ngavalelwe ejele inde 17 others kwathiwa ukuba kwethu ngaphandle kuyaphambani sizokhethwa ngoba sikhuluma kakhulu siyavula abantu that was ngo-2013 again ngama-elections ngangu-situation room ngizosendizwa sothatha imidalomo umonakalo ngaphi ngaphi ngathiwonywa ngasekhothi. So ngesikhathi sama-elections kukhanya njenge-WOSA kumele zibe zisemakhothi esona isikhathi ukuze abezombusazi bagxile abantu bakhuluma amanga bavayolethe abantu kungelaloyeto ovula umlomo and ubuhlungu kathi sikuthi wona ngathangela lamanye amazwe nxa ekhangele iZimbabwe balokhu bekhuma ngokuthi kulo tshentsho kube kuyinguquko. Yinto esahlala sikhala ngayo njenge-WOSA ukuthi inguquko is not about removing Robert Gabriel Mugabe. It's about removing the entire system that is in place ukuze abantu babe loku-enjoy amalungelo abo sibili.
Kukhona yini elikwenzayo ukuthi litshengisele uhulumende ukuthi kunengi okukhathaza abantu, kunengi okukhathaza abesifazane?
Ya, kunengi kakhulu esikuqoqayo. Kathi sisayenza lokhona ukuthi compiler sikhangele kuloku luhlu lwezemfundo, kulelu luhlu lwamalungelo, lisho lokungasebenzi komthetho nezinto nje esizathi ukuthi mase sithi sibhobokayo emgwaqweni sibhoboke ngakho emalangeni nje amadizayini kukhona okunye ukungasebenzi kuhle komthetho esifuna ukuthi singene ngakho.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Magodonga Mahlango, isiphathamandla senhlanganiso ye-WOSA. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Sawubona kakhulu ke Sithandekile Mhlanga, utshone kahle. Wezemidlalo, iqembu le-Chicken Inn linqobe ele-Dynamos 1-0 lamuhla kumdlalo we-Castellaga Premier Soccer League owokuqala walonyaka. Amanye amaqembu adlale kanje: Bulawayo City FC 2 Jabungu 0, Ngezi Platinum 2 Herentals 0, yata FC 2 Bulawayo Chiefs 2. Kusasa ke imidlalo ime kanje. Iqembu le Islanders lingilana lele Black Rhinos, ele Caps United litibana le Harare City. Kuthi ke iqembu le Shabani Mine lizangilana lele Triangle. Silenhlanhla ukuthi ke silo mnumzana u Kenneth Ndebele umqondisi we Castlelaga Premier Soccer League ukhona kona pecingweni. Baba Ndebele utshona njani?
Ngiyasolile baba, utshona njani?
Asitshone kahle sibili. Akusitshele sibili imidlalo siqalisile. So kuhambe njani namhlanje izimbabo yonke?
Hayi sidlaliwe namhla kuzadlalwa ke eminye kusasa. Ngibona nise siqalisile akusisele okunye okungani kungasihlupha phambili okusihlupha siyakuqondisa.
Ye nxa sukhangela imidlalo yangkhona injani uke wabukela omunye wabona ukuthi hayi nxa sesiqathanisa la lo mnyaka ophelileyo kungani kungcono kumbe kungani kuyaphansi kume njani?
Hayi hayi amaqembu abelungiselela ngibe lethuba lokubona umdlalo omunye nzazama ukubona omunye kusasa. Hayi imbonane kuright.
Ye nxa sukhangele ke singathi ke Baba Ndebele ukuza hamba njani kuyaphela nini imidlalo yonke leyi? Lapho yafika khona ipetroli nsebeni
hatha qeda kusho ukuthi ngolwezi ikwesikhangelele khona ukuthi iyabe siphelile yonke.
Nxa sokubuya ke khona kwe-sponsorship ke kume njani Ndebele?
Hayi lokho esiyena leyana elijayele iCastlelaga Premier Soccer League.
So singathi iqembu liyanqoba liyathola imali engaka akuphonga i-breakdown njengamafutshane.
Hayi ngazi abawinile abaphezulu baye bethole $100,000 United States dollars. Imali eningi kakhulu le.
Imali ehlabusayo sibi?
Imali ehlabusayo kakhulu.
Ye siyabona ukuthi kujalo ukuba lodlakela lo nyaka enkundleni lapha lizakwenza njani ukuthi kungabi khona khonokho?
Into engani iyakhathaza leyo dlakela. Sike sahlangana lamaqembu wonke. Sabiza abakhokhelo chairman lalabo abaqondisayo amasiwo amaklabhu ngolesine la ngolesihlanu sithole sisonke sizama ukubonisana ukuthi sikwenze njani. Okunye sikwenzayo khona ukuthi sicela babukele ukuthi behambe bebukele imidlalo yenguqu okodlame lokhu bethiyane lakho. Into esikhuluma ngayo njalo nje izisuku zonke noma nje besila umhlangano izolo la kuthange. Lakho lokho esisilazi siqamula mthetho siyabonisana lamaphoyisa siyabonisana lalabo esinganama security officers amaqembu. Ngiyethemba ukuthi sizaba lobungcono ngokuxoxisana labanye bethu asebenza labo ukuthi sichiyane lento leyi eyodlama.
Baba Ndebele siyakwazi ukuthi sikukhiphe endaweni lapho kade sithi ubambeke khona. Sibongele kakhulu kumbe ufuna uphosele ukugcina sibongele baba.
Hayi engikucela kakhulu kubalandeli bemidlalo wethu eCastlelaga Premier Soccer League ukuthi bebuye ngobuningi babo bekhuthaze lawa amaqembu abasekelayo bekhuze nje laba abanye abangani baye befuna ukuthi bengafika bephambanise. Ngiyakwazi ukuthi kuye kwaba lenkulumo zokuthi engxenye ngoNompembe labo sesikhulume labo aba athi silabo emhlanganweni abaqondisa oNompembe labo bathembisa ukuthi sibe la icommittee yabikhangela ukuthi oNompembe benza njani bebahlolisisa kungaba lensolo insolo kaNompembe iclub eyesolayo yiyo ebhala incwadi itsho insolo yayo. Akula muntu ongamisa umdlalo ngokuthi ucaphukele oNompembe abesejikijela kumbe sechaya. Okwenzakalayo ukuthi ungakwenza lokho ngelanga uzakhutha ubusuchaya wakho umdlali weqembu lisupportayo kumbe njalo even yena ureferer somuntu ukuthi uphokuthela sijikijela amambodlela eground silimazayo. Kuqakathekile ukuthi kwazakale kamhlophe ukuthi iqembu elitholakala lilo eliyenza udlame liyathathela umklomelo. So akuncedi yekelana abakhokheli bamaqembu bebe yibo abaqondisana le nhlupho ezihlangana namaqembu.
Siyabonga kakhulu Ndebele ungathina kusasa.
Sibongile ba.
Okay, bye bye. Silo baba ke uBekthemba Pindi lapha ecingweni. Bekthemba kunjani baba? Ngiyaphila kakhulu. Umdlalo yalo nyaka uyibona njani mfowethu ngamafishane sebeni? Sikhathi sesiphelile.
Lalo nyaka mina ngibona ukuthi izoba imidlalo emihle kakhulu futhi echisa yabona. Kodwa mina bengithanda ukukhuluma kakhulu ngeqembu le Highlanders ngoba ngibona ngathi uMadindi udinge abafana abancane kakhulu okokuthi zibika ngeke ziyithathe intezo.
Hayi wothi ke sizakhuluma ke later. Ngibona zani isikhathi sesiphelile mzawami. So ke ngiza kuxoxa lawe mbayimbayi. isingakehlukani ke nansi indaba ebesikhokhela namhlanje. Umongameli wakwele South Africa usefikele kwele Zimbabwe. Odokotela baqhubekela phambili ekhalala umsebenzi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalomhlanje. Oliver Lesayo keeps to be.
Ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.